Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje valitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZanu-PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo beZanu-PF basola abomsakazo we-Studio 7 laba amaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola isijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamatshumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257 kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamatshumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abasakhulayo beZanu-PF namuhla basole umsakazo weStudio 7 leminye efana leBBC leCNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bebika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni le-Rainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe-anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano wesadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona leZimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga eZanu-PF yiMelika lomanyano we-European Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZanu-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kolwane Nyathi.
Lokho kuchiwo ngabantu bezanu asonto entsha. Siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandleli busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle. Izanu PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha andaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphepha andaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni athi ukuthi into ezisemakhanda abo kumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi waba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazibuse i-ground kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza esikhangelele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu abasakhulayo bezanu PF. I-strategy abahlala besebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukuthisha kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusiwe umbe berani ikonomi endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayizwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngomhleli wephephandaba elizimeleyo elethe Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zivulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zivulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kubika ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano lalelibandla i-EU lelemelika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini ngesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu makhaza nguye odla lutlubhu ngenxa yalezi zijeziso. ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akula ma targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe babasafa, abathwele nzima, abantu abangalali ukuthi babasafayo. Bakithi ubona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya phetsheya khona le, besiba izigqili zamakhiwa, kana la asincindezelayo sethulile ama sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lowu, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezanu PF Central Committee.
Ama-sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama-sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezingaja ezikhona kunapha ama-organization lamanye amazwe especially ngapha ku-SADC asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eyeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lo mkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and le-constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine olowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka eleMelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho.
Ke siye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo eziningi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga eZANU PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izijeziso lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu, ngakho zithi urhulumente ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe ezulwini atise eMatobo North uthi ukuthengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day leyi akusamelanga vele siyenze noma sithengisele because awuzange kube lempumela. Kusukela ngonyaka ophelileyo lapho iSADC eyangenela khona ifuna ukuthengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele epejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Grey Dompiri yena odwa urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezijeziso lezi athi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
njengelizwe kuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibe kwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's a waste of time ukuthi tshone sikhuluma nge-anti-sanction day ama-sanctions lawa siyazikhuzela thina
umnumzana lamoncubo esekhamuzi kwat 4 ematoba south uthi izitsheziso ezihlukuluza ozulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana upf
ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izani ama-sanctions esiwafakela izani upf uyesithi kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kulamitha amanye sika holi yoma sanctions esifika waphume yoma sanctions esingawamatshela haya ama individuals lawa wabo lawa kawasebenzi
kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi unkosikazi sikhangele moyo owesihlala tshani insiza ngomunye wabazali labakhathazekileyo ngekusasa labantu babo
wonke umuntu uvela kutitsha uvela kutitsha ngazibe ngudokotela uvela kutitsha waye amatitsha lingawaqakatheki qakathekisana amatitsha
unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi sebehambise isikhalazo sabo seholo kumongameli Emmerson Mnangagwa
simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini
Ezethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancitisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi uMnumzana Joe Biden. UTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhlaka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
I'm going to go to the hospital. sihambe futhi sisithi ezikotsho lapha abanatha khona manje nema bus stop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane ngabantu ukuthi uvele kulini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo. Sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana social distance besibafundisa lanxa ezimsheni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banambe i-social distance. Saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla sangena kubo scoop gear hang up campaign sisithi imizwi ngemizwi sabona ukuthi kule scoop gear egedini. So sakwenza sibili kwaphumelela. Kuthe sekungena lenkuthazo yama-mask sazinika ukuthi omama sebeya kuthi i-mask ngizayithenga ngani ngizayithatha ngaphi baziyicuce bayayithenga. Sithi mama watsha ilembo ekungana usalifuni saphuma le-pattern sathunga thunga ngezandla sadinga amarekeni senza ama-masketo okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa nomakhelwane umenzele.
Kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona?
Izigubhu lokho zikhona sibili. Iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa ezinhleni uhlu bona omama begijima nxa imfa isehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzasiqa sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile. Kodwa i-mask yiyo engikhathazayo. Omama bangani sebe-relaxa khathesi. Uyafica kuwukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa abengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi. Lakho sesebhasini bangalungelelana baqede bajayelane umbone seyehlisile imaski. Kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza. Omama awathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu giya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla.
Nike laphosta yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19?
Basavule bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana sitho grade 7 sebeqalisa ukuba responsible nabo-form 4. Kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngane ngxenye nababalisa usezibaneshilibu ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokho esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamani especially thina lapho esikhona kuyokwanda north izikolo azila eziningi azilamani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, adibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe.
Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyamukeleka lami ehlelweni labalaleli abacolekileyo.
Umbuzo wami wokuqala, njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa, khona ngapho belokhu besakudinga yini?
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo awusekho ukuthi njengowelibalation strike lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye ezongingomunye lokhe ngingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokhe vele ngingaphephanga.
Bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa e-Bay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele ingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisukile siseboda sidinga abantu eboda wehlula ukuthi ivele isikhona la khona lapha nxa ukuthi umbuso South Africa kumbuso eBotswana iyabe kulandele leyo ferry team ngoba isikhuluma kunje ferry team yekhanye esike bhodi ekhanye lanto abaxhosa bebaleka nxa ubulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kungehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezazo watsho ukuthi umuzibani lozibani baningi abantu abacatshile ngendaba zenalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakho baningi sibili khona bacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke okwenzakalayo siyabona nje ezenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane lasine isilo esi government kamnangakwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile abama media kwakhuluma besisekela bhalakale sothetho sololo inxa yokuthi vele into yeZimbabwe fuze ilungiswe yithandwa naleZimbabwe ngiyesifisa ukuthi labona laba bakhona ama civil servants amasosha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasosha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la amasosha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizibusize ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele ukuthi njengabantu singabantu banye kasinanzeleni ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifunde nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi siyazibona even abaku-CIO abaku-army futhi bafunde ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intuwele omunye umuntu kasifunde nje ukuthi silimukisane ezingozini ezingathi zisikhangele njengoba sibona ihulumende le inkukhu enatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ungaphiliyo ungaphili badalakuyahlola kuzaphela lakhona ukwezampilo.
Lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxa layo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu. Abasakhulayo be-ZANU-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezeteswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Kwanele Mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.